siyabonga Chris lithona njani mthokazo omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Okuyenzakala kuyeZimbabwe ukuthi khona iyeZimbabwe ibisifile, so kwakathe sizama ukuthi sithathe abanye ukuthi sisebenze lawo, sizama ukuthi kwakathe uhulumende athathe isikweret esikuyeZimbabwe.
Uhulumende uqinisa imizamo yokuthuthukisa ukusebenza kuhle kwenkampani yakhe yendizamtshina iZimbabwe.
Uvala lokhu ngibona njengalo uhulumende usizama ukuthi aqhubeke neplani yakhe yokuthi agcine alama-companies amabili yenzayo kodwa enye into ekhona ukuthi siyakwazi ukuthi akusela esingathi ngama-alluvial.
Amankampani emba amadayimana eZimbabwe asemisiwe ukusebenza nguhulumende. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders liyanqoba kumncintiswano weBulawayo Football Festival. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Emizameni yokuvuselela inkampani yakhe yendizamtshina eZimbabwe, uhulumende uthi udinga amankampani akumsebenzi munye okusebenzelana lawo okuzaphathisa ukuthi linkampani ibuyele kusimo sayo sakudala. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba ngokuphawula kusemthethweni amalungiselelo womhlangano omkhulu wamankampani endizamtshina emazweni awezwekazi leAfrika phansi kwenhlanganiso ye-African Airlines Association, AFRA. Wenzelwa eZimbabwe lumhlangano walonyaka wesimachumi mane lasichiya galumbili eVictoria Falls kusukela mhla ka-20 kusiya ku-22 lwezi 2016 ngoba eleZimbabwe kuyilo eliphethe ubukhokheli be-AFRA lonyaka. Umphathintambo wezokuthwalwa kwabantu lempahla uDr. Joram Gumbo utshele intatheli zindaba emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center HICC ukuba uhulumende ezimisele ukuyivuselela linkampani ibuyele kusimo sayo sakudala.
Okuyenzakala kuyeZimbabwe ukuthi khona iyeZimbabwe ibisifile, so kwakathe sizama ukuthi sithathe abanye ukuthi sisebenze lawo, sizama ukuthi kwakathe uhulumende athathe isikweret esikuyeZimbabwe, khona thina sizaba le kampani entsha ezadalisa layo ukuthi sibe le new airline eZimbabwe. So yikho esikuyenzayo.
Ugumbo uthi ikhona beza kukhangelisisa la mankampani asetshengisa isifiso sokusebenzelana le eZimbabwe ebisitshabalele.
Sibhizi sidinga ukuthi singasebenza labo bani ukuthi sibe sibone ukuthi uweZimbabwe ingabuyela lapho yayikhona kudala. Kwakathe sisile amakampani zamaningi avelela ku-Europe, ku-East Africa, Eastern Europe, ku-Asia. Sile 12 companies, ama-airlines, abafuna ukuthi sisebenze labo. So i-shopping list yinde kakhulu, yebo siyazama ukuthi sibone ukuthi singasebenza labo bani.
Unobhala jikelele we-AFRA uDr. Elijah Chingosho uthi kungalesi sizathu uqakatheke kakhulu umhlangano walonyaka, okungumbono osekelwe ngosaphethe isikhundla somqondisi weZimbabwe enguye njalo umkhokheli wenhlanganiso ye-AFRA lonyaka, umnumzana Edmund Makona. Abe-AFRA bathi kumqoka ukuthuthukiswa kweZimbabwe ngoba usebenza kuhle kwayo kuphathisa kuntuthuko yomnotho welizwe, kungakho uhulumende kumele bawaphathise amankampani endizamtshina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende namhla umise umsebenzi wonke amankampani emba ilitshe eliligugu elamadayimana eZimbabwe. umphathintambo obona ngezenjiwayo umnumzana Walter Chidakwa utshele intathelizindaba emhlanganweni awenzele eHarare ukuthi amakampani la ala ukungena kumanyano wezemigodi njalo kazange alobise kutsha amalayisensi. UChris Gando Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi sokukhanya sobala ukuthi uhulumende sezama ukubamba ngamandla amankampani emba amadayimana ukuthi amuphe ingxenye yalawa mankampani.
Ubona njengani ayisinto ezasimangalisa thina ngoba sizwe ubaba uWalter Chidakwa engena umphathintambo wamamayinz esithi yena ubengathakazeleli indawo yokuthibe kulamamayinz awusefe ayemba olwayimbutho eneyangikhona ngeyamachayina eneyangikhona ngeyama-Russians. So bekungela order yokuthi into zihamba kanjani. So uvala lokhu ngibona njengani uhulumende usizama ukuthi aqhubeke neplan yakhe yokuthi agcine alamamayinz anama companies amabili ayenza lokuthengisa amadayimondi. Kodwa enye into ekhona ukuthi siyakwazi ukuthi akusela esingathi ngama-alluvial diamonds, ama-diamonds laphana atholakala njani. So amakhampani amaningi ebesevalile nje ngoba zengakwazi ukuthi baebe ukuthi athole ama-diamonds akhona. So uhulumende adinge ezinyela labanye abantu abanemali nenge ukuthi beze imayini thina kakhulu ukuthi bagebhe ukuthiya phansi.
Akusoze kubangele umonakalo womnotho welizwe nxa sikhangele ukubana imali evela kumadayimani ebengani yaphathisa umnotho welizwe?
Iyaphathisa kodwa njengokwazi kwethu siyakwazi ukuthi even ngesikhathi sikaba ku-2018 ubekhala sibile ukuthi izimali zangkhona ubengabona ukuthi ziya ngaphi. Uzakhumbula ukuthi ngomunye umnyaka singathi ngabo-2011 uke wa-delay i-budget nge-2 weeks ezama ukuthi abone ukuthi ama-mining companies lawo ebezamnika malini and bahle bamnika i-600 million for the whole year. So kusitho ukuthi thina akunamali eningi eyayitholakala kuma-diamonds ngoba indlela ama-diamonds angikhona ebethengiswa ngayo ibiyindlela yokuthi abantu yibo abasala banezimali uhulumende engazisizi lutho. So engxenye yokuzayo ukuthi i-order emkambeni lapha ukuthi uhulumende ahle azuze something from ukuthengiswa kwama-diamonds.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho uhlasela abesifazana abedlula 2,000 ngomnyaka njalo phakathi kwabo kufa abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa. Lokho kuvezwe iziphathamandla zalolu gatsha emhlanganweni eziwenze lekomiti yedale lephalamende ebona ngezempila kahle lamuhla. UDokotela Maxwell Wobe utshele likomiti ukuthi phakathi kwayo yonke imihlobo yemvukuzane ehlasela omama, imvukuzane yesibeletho yiyo ehlasela abesifazane abaningi ngesilinganiso sokulitshumi lasitshiyagalombili ekhulwini, i-18%. Uveze njalo ukuthi kulabo dokotela abahlanu kuphela eZimbabwe abalolwazi lwezinga laphezulu lokuthungatha lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Ababili basebenzela kobulawayo kuthi abathathu baseHarare. Abasebenzela kobulawayo laba yibo abakhangelane lezabelo zombili zeMathebeleland. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle lezi ziveze njalo ukuthi imvukuzane yesibeletho isihlasela ikakhulu labesifazane abasakhulayo abaleminyaka ephansi kwengama-30. UDokotela Annette Moyo uthi okwenza umkhuhlane lo ubhahe kakhulu eZimbabwe ukuthi kulenani eliningi labantu ababulawa ngomkhuhlane wengculaza.
Okwenza ukuthi umkhuhlane wemvukuzane le uhluphe kakhulu yikuthi nxa kule HIV imvukuzane yomlomo wesibeletho iyanda. So kutsho ukuthi thina njengelizwe elile high burden ye HIV sizabe sile an even higher burden of imvukuzane yomlomo wesibeletho.
Sibuze uDokotela Moyo ukuthi budlelwana nobani obukhona kahle kahle phakathi kwegciwane le HIV lemvukuzane yesibeletho.
I-HIV iyayehlisa amasotsha omzimba angancedisa umuntu ongelayo ukuthi akwanise ukulwisana layo loba yiwuphi umkhuhlano ongaba khona emzimbeni. Imzimba yethu ilendlela zokulwisa imvukuzane engabe ifuna ukuqalisa emuntwini. Kodwa ngenxa yokuthi umuntu le HIV amasotsha komzimba abengana alamandla kumbabe malutshwane uyabengakwanisa ukuthi alwise.
Le yingcazelo egcizelelwa inhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe. Iqula lezempilakahle leli likhudaze amalunga edale lephalamende ukuthi akhulume ngomkhuhlane wemvukuzane emihlanganweni yawo loZulu, emkhudaze ukuthi ayehlolwa ngoba kulula ukuthi umkhuhlane lo welapheke ungabonakala usaqalisa. Le inkuthazo eyamukelwe lilunga ledale njalo engomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo.
Ngaphathisa kakhulu ngoba into ekhona njengabameli bephalamende sizabe sile ngumbono ophambili kwedlula abalandeli bethu nginabantu abahlalele ezindlini. So kuyaphathisa ukuthi sibazise ukuthi lo mkhuhlane usungene kanganani kubomama, usubulela abangaki, njeyakula bodokotela ngaphi, batholakala ngaphi.
UMakhumalo ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise odokotela labo bonke abasebenza kwezempilakahle ukuze kuqedwe ukusilela kwabodokotela elizweni ikakhulu abelapha umkhuhlane wemvukuzane. Ugatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi bayisigidi abesifazana abaphila le mvukuzane yomlomo wesibeletho njalo abaningi babo bahlala emazweni asathuthukayo kumbe alobuyanga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owaye ngumkhokheli wababengabalweli bempi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda uthi akwethusa okwenzakala kubandla leZANU-PF ngoba umongameli Robert Mugabe kaselamandla ukukhokhela leli bandla. USibanda uthi kuzaqhubekela phambili ukulwisana lokho kubangiswana isikhundla sikaMugabe ilabo abazibiza ngokuthi i-G40 ebikwayisekela unkosikazi Grace Mugabe le-Tim Lacoste ebikwayisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. USibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ibandla leZANU-PF selidilika ngempela.
Ya, kuyinto embi kakhulu, yakuswela control. Abasayehlukanisi i-party le-state, abasayehlukanisi i-party leadership le executive ye government. So sebehlanganisa nje konke kube into eyi-1. So into enza ukuthi kube lo lezinto ezenzakalayo ongeke usikhole ukuthi zingenzakala. But into sesiye saba kathesi ukuthi isimilo sesizwe seZimbabwe phakathi kwezizwe ezinye zabo SADC eze-Africa umhlaba wonke sesisehla kakhulu sisiya phansi ngoba akuselanto ekhanya ukuthi lokhu kwenziwa ngale ndlela. Amapholisa kasaphathwa njengamapholisa esizwe, asetreatwa njengamapholisa nje ama-security okulinda izindlu zabantu. Amapholisa kumele aphiwe isimilo sawo esiqondileyo. Kodwa amapholisa angaphathwa ngale ndlela yikho kwenza kugcina kusiba nokungakuzwanana even la kuphathwa kwamapholisa nayo seziphatha ngendlela engayisiyo ku-corruption ekhulunywayo. So yikwehla khonokuyana kwe-state into esisesabisa ukuthi sisenzakala.
Ye, masukhangela-ke kukhanya ngazani khonokho okwenzakalayo kulezi nsuku, yikho wawukhuluma ngakho bengakakuxotshi khompana. Kambe ungathini kuya ngaphi khonokho kwe-G40 uzobuya lakhonokho kwe-Lacoste? Kuya ngaphi isibani?
Okokuqala ukuthi khonokho kuze kube lokwehlukana, okwakuqala kwakuthiwa kule gama talks ama-weasels, yes. okwavela kwadala ukuthi kube lento eziyangazona lezo kwakuyikwehluleka kwe-control indlela yokucontrola iparty ngoba into ebisuke ihluphe ukuthi isikhathi esiningi ama-members aku-Politburo yibo njalo futhi abangama-members ku-executive ku-cabinet then umuntu wangikhona nxa esona-ke ku-cabinet ungamsola izinto abezenza kubi kuhulumende uzabuye zokulindela ngapha kuphathi ukuthi akuxotshe ngapha kuphathi yena eresponda ngephathi kumele la-responde ngama-activities akhe kuhulumende like ake sithathe njengo-corruption kathesi ungahamba uye Dubai uye Malaysia abantu abathenga izindlu okwesabekayo ama properties okwesabekayo ngabantu bayonale ihulumende ekhona
umnumzana Jabulani Sibanda ngowalwa impi yenkululeko njalo waxotshwa kubandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 isaziso uxolo silodabalo kababu Dabengwa kuqala umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ngomunye weziphathamandla ezasuka kubandla leZANU PF ngaphambilini kobudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla kulezi nsuku kusasa silengxoxo loDabengwa lapho esithinta khona okuchiyeneyo ngesimo sezombusazwe elizweni
hayi satsho thina uvele uqalisa ukuxotshwana kuze kuxotshwe intombi likaMjuru labasekeli bayo satsho sathi thina hayi lokho kutshengisela ukuthi inhlanganiso yeZANU isizahlephuka ibe icine isiyisiqucu nankho kuyenzakala lakhathesi siyakubona sikubukele kuyaxatshanwa okuzwayo kubangwa isikhundla kubangwa ukuthi lo zangena esicathulweni zikamgabe ngubani
lo ngumnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu tiyani indlebe kusasa lizwe ingxoxo yethu loDabengwa ngokugcweleyo nansi isaziso esiqakathekileyo Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi iStudio 7 isiguqule indlela elilakho ukubala ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsite yethu ethi voandebele.com kudesktop la kumakhalekhukhwini iStudio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele Kustudio 7 lamhlanje, Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokumiswa umsebenzi kwamankampani emba amadayimana eZimbabwe nguhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Emkhankasweni okudinga usekelo lokuncintisa kukhetho lukamongameli eMelika abebandla lama-Republicans sebelubhekise eNevada lapho umnumzana Donald Trump akhangelelwe ukunqoba uSenator Marco Rubio weFlorida loSenator Ted Cruz oweTexas. Ubigwaye labasekeli abaningi ukwedlula ababili laba ancintisana labo umnumzana Trump eNevada. Onqotshwe kukhetho lukamongameli wele Uganda uKizza Besigye ubotshiwe lamhlanje ngemva kokwazisa ukuthi ufuna ukukhokhela ukutshengisela ephikisa impumela yokhetho lapho abikwa enqotshwe ngomongameli Yoweri Museveni. Inyathelo likahulumende lokumisa ukuthengiswa kwemithi yesitaladeni lezindlini lokulethwa kwemithetho yezinqumo okumele zilandelwe ekuthengiseni limithi sokwamukelwe ngembono etshiyeneyo ngabantu elizweni jikelele. Kubika uNothando Sibanda.
Iningi lemithi le ithengiswa ezitaladeni kumbe ngabantu abazihambela ngandlu ngandlu bengela zincwadi ezibavumela ukwenza lokhu. inhlanganiso ekhangela ngokusetshenziswa kwemithi yokwelapha eZimbabwe. I-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi akuseyi kuvunyelwa ukuthengisa limithi umuntu engela mvumo. Umthetho lo uthi akula muntu ovunyelwa ukuthengisa imithi kumbe izihlahla zesintu ezidinga ukwelapha kumbe ukuvuselela umzimba engela mvumo evela ku-MCAZ. Isakhamuzi umnumzana Richard Mahlangu uthi yonke nje imithi ivela ezihlahleni, kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende abeke imigoqo ukuze abantu bazi ukuthi umuthi abawuthengayo ulaziphi izihlahla ezisebenzani. Yena uthi uthemba akhulalayo ontolwane labo sihaqa, kodwa le eza ivela kwamanye amazwe kayithembi kangako, kungekho kumele idlule ezandleni zogatsha lwezempilakahle.
Imithi le yesintu ilusizo kakhulu ngoba eminengi yakhona singathi itholakala ikusigaba lesana esithi natural state, lapho ephuma khona emvelweni injalo. So nxa usukhangele imithi enjalo iyasiza, ayila izinto eziningi ezingabangela ama side effects. Lanxa nje uduwe sihlangana lalo ngolo ukuthi engcenye i dosage isilinganiso sakhona sokusetshenziswa kwalomuthi singabe singazakali kahle.
Umongikazi uNkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi le nxa begula bengayanga esibhedlela. Imithi le ingaba ilentengo ephansi njalo abantu beyisebenzisa becabanga ukuthi iyavikela imikhuhlane, kodwa uthi kuqakathekile ukuthi bazi ukuthi ilungiswe ngubani kuliphi ilizwe.
Esikhathini esiningi siyabe singakwazi ukuthi ifike isebenze njani, esibindini yenza njani, ezinsweni yenza njani, ngoba imithi leyi esisebenza ezibhedlela imithi yabihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani, ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yipoison emzimbeni.
Imithi le abayithengisayo bathi iyaqeda imikhuhlane yegazi, echukela, iyagezisa isisu, icwazimulise ijwabu lokunye okunenginengi. Omunye wabenza ibhizimisi le ngunkosikazi Rita Nkomo. Ukulethwa kwemithetho le uthi kuzabaphazamisa kubhizimisi ngoba abaningi babo abalandawo lapho abathengisela khona, okuyikho okwenza bahambe ngazindlu ngazindlu.
Ye, ama-herbs lezihlahla mbona kusebenza emzimbeni yethu for e-health. Jubana vele kudala okhulu bethu babe labogogo babephila ngesihlahla, lathi kunje sakhuliswa sinatho ntolwane labo kalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi uNkosikazi Melody Nkala uthi inyathelo leli likahulumende kungenela nje empilweni zabantu okungadingekiyo, ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezithiyeneyo. Kudala abantu bebevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho uthi kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama-herbs ale ndawo sibili ezimpilweni zethu, ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma-herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kusukhohlwa ukuthi kuvelele esihlahleni.
Owake wasebenzisa imithi le kudala isakhamuzi uNkosikazi Hilda Nkolomi uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise limithi ngoba akulalwazi oluningi ngayo, abayithengisayo labo abazi lokuthi kahle kahle yizihlahla bani.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi nsuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi, kuyadanisa kakhulu ngoba labo bantu abakuthengisayo abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona, okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu kugcine kubafakela okensa, kugcine kubagulisa.
Imithetho le emitsha ithi akula muntu ovunyelwa ukuthengisa limithi ingabhalwanga ukuthi ilani phakathi, inathwa nxa kutheni, kunathwa enganani, njalo ilakho ukuhlupha nxa kutheni. Akusavunyelwa njalo ukuthi abathengisayo bamemezele lokho abakuthengisayo i-advertising bengela mvumo evela ku-MCAZ. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe eleBulawayo City nge-1-0 kumncintiswano weBulawayo Football Festival emdlalweni obekhona ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano weBulawayo Football Festival ungenwe ngamaqembu amane agoqela ile Highlanders, ele Bulawayo City, ele Howmine kanye le Cholocho. Emdlalweni wakuqala iqembu leBulawayo City lidibane le Cholocho, njalo iqembu likamasipala linqobe nge-3-1 ngemva kokutshaya kwembekwa. Umdlalo ukufike emaphethelweni kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni. Emdlalweni wesibili iqembu leHighlanders linqobe le Howmine nge-4-2 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa futhi, njengoba isikhathi siphele ezingutshikilo bhanqa 1-1. Emdlalweni wokudinga iqembu eliqedele kwindawo yesithathu, iqembu leHowmine likhulele leCholocho nge-1 kanya, kodwa umqeqeshi weqembu leCholocho uLizwe Sweswe uthi impumela kusiwe ibiqakathekile, njalo limidlalo imphathise ukuba abone ukuba yibaphi abafana abangakumela ukudlala kusigaba sePremier Soccer League.
Playing against such teams will tell umfana omunye lapho ukuthi no, lo kuzaba nzima kuwo. Bona la magema azancedi kukhulu. This week sidlalile, next week sidlala. Ngizabe lokhu ngimpruna la ngisela lapha. Engicabanga ukuthi kubana
ku-final iqembu leHighlanders linqobe leBulawayo City nge-1 kanya, njalo umhlomelo weBhosi uvele kumgadli osakhulayo uPrince Dube. Umfoka Dube yena oleminyaka eli-19 ngomunye wabadlali abasakhulayo abagoqela u-Adrian Sila kanye loBrian Banda abatshengise ukuba balakho ukusukumisa abalandeli beqembu leHighlanders lo nyaka. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu leChicken Inn selinxuse abalandeli bomdlalo wenguqu abafuna ukuyalibukela lidlalele eMamelodi Sundowns ngempela viki ezayo ukuba behlawule amaranda angamakhulu ayisikhombisa. Limali igoqela yokuya elizweni leSouth Africa, ukungena enkundleni kanye lokuphenduka eZimbabwe. Ibhasi labalandeli leli lizabe lizasuka koBulawayo ngolwesihlanu ntambama liphenduke ekupheleni komdlalo ngomgqibelo. Lo mdlalo uzadlalwa ebusuku ngehola lesijiyagalombili enkundleni Lucas Moripe esedolobheni lePitoli. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Jays Marabini umajahoto umfoka Ndlovu egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili lamhlanje. Uhulumende uqinisa imizamo yokuthuthukisa ukusebenza kuhle kwenkampani yakhe endizamtshina iZimbabwe. Amakampani emba amadayimana eZimbabwe asemisiwe ukusebenza nguhulumende. Ayike kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Lebelobusuku obuhle.